ni njini tanono kawande njiri mu Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 Lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abanye njalo abane abangamachumi amane batholakala belegcikwane le coronavirus kuleli dolobho. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa itefu usethe khwatshu.
Sizokuswelakala ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxese edla ipoyizeni kumbe sekube njani.
Kambe ukuqilibezela ngeminyaka yokuzalwa okwenziwa ngabadlali beqembu lama-under 17 elenguqu kuthiya elakusasa lalomdlalo limingaphi?
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo ngamandla lapho okubhubhe abanye njalo abane izolo kwathi abangamachumi amane batholakala belegcikwane le coronavirus kuleli dolobho. Lanxa ababanjwe leli gcikwane selokhu laqala ekuqaleni komnyaka, bebe baningi eHarare kobulawayo yikho njalo okulabantu abagulayo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 abaningi. Kobulawayo kulabantu abangamakhulu amabili lechumi elilesikhombisa 236 abagulayo belele ezibhedlela ngalomkhuhlane, kuthi eHarare kulabaphansi kwekhulu elilodwa 84 abagulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi indawo ezibhahe igciwane le-coronavirus kobulawayo zibalisa amalokishi athi Nkulumane, Magwegwe West, lejele leKami. Bala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa itefu usethe khwatshu. UMatemadanda ubikwa ubevuvuka ubuso lomzimba njalo ekhupha ngeviki edluleyo waze wasiwa esibhedlela. Ibandla lezano PF lethule umbiko ngeviki edluleyo lisithi uMatemadanda uyagula. Kodwa izolo uMatemadanda ubonakale ebhotabhota edolobheni leHarare elenye inkokheli yebandla lezano PF ebalisa umgcini isihlalo eHarare umnumzana Godwills Masimirembwa bekhulumisana labantu emgwaqweni weHarare. Udaba lokufakelwa itefu ebandleni lezano PF lukhanya soluyinhlala yenza. Abanye abake bakhala ngokufakelwa itefu babalisa umongameli Emerson Mnangagwa owathi wafakelwa itefu ku-ice cream eGwanda ngomnyaka ka-2017. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kanagandi unanzelele ukuthi uba uMatemadanda umsebenzi wakhe omkhulu kakhulu lwana uba uNational Komza. Njalo khonaphana kwasuka omunye umuntu laye khonaphana esikhundleni zenzana, akusoze kuswelakale ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxese edla ipoyizeni kumbe sekube njani. Konke izinto ezinjengazenezana soze siswele ukuthi sicabangele okunjalo. Ngokunjalo even nalaphana kuqala ntiyakubali uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho kuyatholakala Gandhi ayisokuzala uP F kuphela le ma-church abantu bayafakela namapoyizeni ngaphi emabandleni achiyenele lemsebenzini emakampanini ngezikhundla uyazifela gandi isikhundla ungasi ukuthi kumbe kuzana uPF kuphela uyazifela isikhundla noma ungapi uyazifela isikhundla noma kuzana uPF uyazifela isikhundla noma ungapi khangela labantu ukuthi balwisana njani khangela abantu beMDC ukuthi babalwisana njani bebangezikhundla so konke konoko kuba kuyimisebenzi kaSathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kaSathane vele ayiswelakali abantu benjalo uMatemadanda lezi umsebenzi wabo abanye bamfisela okubi uMr Gomzawe kodwa ke hayi kungasenani uSindile uMatemadanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje uMatemadanda kodwa kucabangela kwabantu bese becabangela bese kuthuka ukuthi mhlawumbe enxa uMatemadanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bemzonda nje bemzondelize kodwa uMatemadanda ezenzela kuso umsebenzi wakhe
lona ibandla lezani PF siyasizwe kuthiwa lingani ezomndeni alizivezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise bathumela lokho abakukhuluma imfihlo akulandawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ama-church awomagaya uzazokuthiwa hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church analala khona hey uzokuthiwa ubani uripile ubani uyenze hayi akuswelakali ukukhuluma kanti kungayisiki ukuthi kumbe akulamfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcekeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathi phephandaba labantu athele izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukanye kulo mlilo obhebhayo kulo ntuthu ethunqayo ethangweni lwezane uPF yebo phela akulamuzwe ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizi yonke lama-problem ilenhlupho zayo kodwa lathi silenhlupho zethu kodwa silendlela yethu ukuzimaneja inhlupho zethu njengomhlangano wezane uPF
khona kubandla lezane uPF kungakukhona yini ukudonselana kumbe ukukhona kwesikubonayo kulokubambana yini bandleni
yeah ngiyaphinda njalo njengoba sidinga ukuthi kulokudonselana kunani kanti ngithi mina izalu PF ihlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe ihlanganiso njalo kathe iparty eyiyo elohulumende obusayo izalu PF ayengeke isele ishupho ezikhona enkuhlanganiso zonke ayizozisele inhlupho ezingaba zihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela akula muzi ongathunqa intuthu iyo izalu PF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe akuswelakali khona lokhu kwafikele emuva noma ngaphi la ngaphi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu abangawelani khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe besiya phambili
umnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
yebo mthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumimitheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi iningi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama
icembu labasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa 17 abemdlalo wenguqu elixotshwe kwimidlalo yenkezo ye-Confederation of Southern African Football Association Youth Championship belikhangelelwe ukufika elizweni izolo livela kwele South Africa. Iqembu leli laxotshwa emdlalweni le ngoba kulabadlali abatholakala beleminyaka edlula elithumi lasikhombisa i-17. Baxotshwa kunye labadlali bamazwe athi Botswana, Comoros Islands, leSwatini labo okuthiwa babezama ukucilibezela. Kodwa babanjwa ngomtshina osetshenziswa ukubona ukuthi umuntu useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa na. Iqembu lesizwe landise ukuthola abadlali balo kubona laba abasakhulayo. Kodwa ukucilibezela ukuthiwa kwakufuna ukwenziwa sokuthiye abanye besithi iqembu lakusasa elomdlalo wenguqu liza kuba sengozini yokuthola abadlali abakhaliphileyo. Sixoxe lolandela umdlalo wenguqu uPeter Moyo othi lesi sehlakalo siyayangisa ilizwe.
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele. Sihlala sihluphana ngabo abantu laba, sahluphana lo minister wangkhona samtshela ukuthi kona alike likhiphe abantu laba bathi kuthiwa kona hayi FIFA yazo yazo bayazibhana. Ngathi ngaze sibhanwe kungcono singabhanwa 2-3 years siyabe sifaka umuzi endaweni yawo. Kathesi kangele ubone it's embarrassing ukuthi kona abantu bayahamba lomuntu over age besiyabanjwa ikhafu kona ngale emazweni. Akulunganga lokho. Izifa is to blame. Akula into abayitshela yona ngale weBotswana uhlobo kahle bafaya uCEO wakhona. Ngapha siyayekela abantu besenza into ezamadlangu.
Manje kwenziweni ukwenzela ukuthi udaba lolu lungaphindakali futhi, ngoba siyabona ukuthi ngomnyaka ka-2016 kwake kwaba lo daba olufanayo, amanda 17 baze baxotshwa inguqu yayekela ukudlalwa sebexotshiwe. Manje ubona ngani kwenziweni ukuthi kwenqatshelwe lokho?
Mina engubonayo lapha, nxa izifa ikhetha amakhochi ukuthi basukumise umdlalo especially beqalisela kubafana phansi lapha, ngabakhethe abantu abangela corruption. Khathesi kulomfana wehwange lapha omanda 70 awamchiyayo, umfana omncane odlala ibhora elinathisa amanzi osokuhlupha khathesi ukuthi kona abafana laba bonaba amakhochi laba balama academy abo, so bayakhetha ngesikruku befuna ukuthi kona kona bezathengisa ama players. So angiwasoli ngoba baphiwe ithuba elokwezi i-corruption, baphiwe izifa. Mina ngisola yona izifa yiyo inhloko eyomdlalo wenguqu la. So yibo basolayo. Lokukhetha amakhochi kwabo akuqondakali ukuthi vele bayenzani. Ngama sisilidwa yimafia. So abantu laba kufuze baphume emdlalweni.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa elenguqu lingahamba njani, njengoba abantu babe bekhangelele kubona abasakhulayo ukuthi yibo abazaba bedlala inguqu kwelizayo, kodwa sibone sebexotshwa ngokungayithembeki bebanjwa bezama ukucilibezela?
Akula lapho esiyakhona as long as labantu abanjengayona lizifa kamambo leyi iwolile. Akula zazifa la, akula lapho esiyakhona ikudlala. Akula into esiyenzayo elizweni lapha ngaphandle ikitshwe, fuze ithanyelwe, siqalise kutsha sibili sifake abantu abebhora, abantu abakwazi ibhora, nothi amatsotsi abefuna ukuyadinga imali kuzifa. Asifuni umuntu oyadinga imali thina, sifuna umuntu ozaphakamisa umdlalo. Umdlalo uyafa sikhanyele. So lapha ngithi uminista yena ngokwakhe kazame ukuthanyela izifa leyi. Kungcono sibhane like I said lapha, kungcono sibhanwe 3 years silungisise umuzi, ngoba kathesi yingxabangxoza akulalutho. Izifa le ibolile akula bantu.
Umnumzana Peter Moyo ngolandela inguqu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi kulamatitshala ukuthiwa ayethuselwa ukuthi aye emsebenzini ngabenhlanganiso ethiwa Zimbabwe Parents Union. Leli phephandaba lithi umkhokheli walenhlanganiso, umnumzana Martin Mazibisa, wethusela inkokheli zamatitshala ezithi azifuni ukwemukela isilinganiso sekholo esingamakhulu amane lanye ekhulwini i-41 okwathiwa yiso esizaphiwa ababalisi. Iphephandaba le-Chronicle lithi ikolithi le-NUST lizaphathisa ukudingisisa ukuthi amathambo ababulawa igugurawundi ngawabo bani kusetshenziswa ulwazi lwalezi nsuku olwe-DNA. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Estudio 7 sanibonani, Studio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani, ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba ifuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president, yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeke akukhona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu, nanti iqembu lakhona selimehlula selimahlula. UJamisa athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Balalela bahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nam kusibanda ngisala khonapha eMangwe kathesi ngilaphe eJoburg. Bakithi ngibalokudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni i-opposition. Siyananzelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo kunalapho njengabokhalipani phukeni labodeni moyo labothokozani khuphe vele yiwo kusungani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi Thokozani Lomonzora komithi ngamazanu PF Stooges yizinto zezanu lezo vele abasoze abasibo abantu ukuthi akumbe i-political party izisebenzi zezanu izinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-MDC alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke sicine ekuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kulamaNdebele kulamashona kuyephathi zamashona kuye zamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse izanu PF esikhundleni, ngoba sifana nabantu abashiye inyamazana abasayiqotha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nizathatha umlenze mina nizathatha lokhu ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa. Vele injongo yakho ufuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa. Azinanzeleleni izanu PF yela amapholisi amanzi, ayikhona ukuthi amashona wonke ala mapholisi amanzi, ayikhona ukuthi singata amaNdebele amaNdebele kumbe njani amashona kumbe njani. Amapholisi ezanu yiwo asehlukanisayo. Sikhiphele izanu esikhundleni konke loko kuyinto okotabrism vele kwakuya lezanu ngesikhathi bebulala uTongugara. Yizo isikhathi beqala ukuthi baqinise ilokuze i-tribalism isebenzisa i-tribalist card sebenzisa i-divide and rule izanu. Kumele sikunanzelele lokho. Engingakutsho nje ukuthi uThokozani Khuphe labanye bakhe kuground bakhohlwe shemu vele angeke beserombe bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa, kodwa abantu abasapota ngengqondo kuground abasoze bathole lutho, bazahlala nje behawula abasoze futhi bazuze abantu abangaka abasoze bayithole yona isithe eyodwa loba ngaphi bazaze bezifela nje bezitudi zezandu abathiyane lathi thina abantu be-MDC.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 bahle lonke. Linelisithakaza lingazijiya emuva, lizikhipha njengoba zinjalo. Mina ngubhandamoyo komnyama esigabeni kwendolwani, esigabeni sikandolwani lomasendi lomphini Plumtree Lilima West. Mina ngithi osopolitiki bakithi bayenza into embi kakhulu kulamazwe amathathu, iZimbabwe, South Africa, Botswana. Abantu laba ama-government ethu ahlanyela into engalunganga, i-tribalism, ukubandlululana. IZimbabwe yabandlulula, yayenza ukuthi abantwana bebandlululane ngegugurawundi. Lamanje umntwana mayesizwa okhuluma isiShona lokhuluma isiNdebe abakhangelani kahle. I-South Africa ngibuye ngithi izonophobia, izonophobia ihlanyela into engalunganga, i-tribalism.
zwana phobia ayihlanyele into engalunganga abantwana besintu sithi kulobuntu akuseko kukhangelana kahle elizweni leSouth Africa singabantu abamnyama. IBotswana iBotswana ayitshengiseli.
Linjani basakazi baka Studio 7 lonke elenza umsebenzi omuhle, siyalibonga. Lokhu sifaka lapha ama-message kodwa sihlala sisizwa lokhu ekukhuluma abantu umuntu oyi-one akhulume kathathu. Ngelinye ilanga sazi simqambe ngebizo kumbe uyabe isihlobo lani. Hayi no, fakana abantu abathiyeniyo singahlali sisizwa abantu umuntu oyi-one kaningi-ningi. Kuyabe kusenza ngani Studio 7 yavulelwa yena, kanti hayi into le ngekaZulu okhamekileyo njengathi singomthwakazi. Sifuna ukugijima sibambe kakhulu ukuthi siqondise izigwegwe ezenziwa yiZANU PF, labantu bayo, labalandeli bayo. Badlala ngenye into ongafanelanga badlale ngayo, ethanda ukusinyanyisa kakhulu yona le yokuthi kuthiwe kuyagejwa amathambo egugulwa wona amathambo, akuthiwe ye izinduna ziyakhokhela. Umthwakazi akudliwa mali yegazi, akudliwa mali yengozi. Babulala abantu, baquma abantu, abanye mama barejwa bezithole kwabulawane. Kathesi bakhuluma ngabantu abangalamabhethi, umuntu ongalamabhethi uyabe ngumuntu ongazange afunde. Uzobakhomposetha ngani mina ngakho? Into okufanele ukuthi akhulume ngayo ukuthi alungise izinto ngendlela. Asikwazi ukuvuma kathesi yena ephezu kokudiliza uthi yena uyalungisa ngapha ediliza. Izinduna zakithi uzenzani ezifaka entweni yakhe? UKhayisa wayemxotshelani? Wayemxotshelani? Ubuduna bukaKhayisa wayebuthintelani? Ethinta izinduna zakithi ezobukhosi akwaziyo ukuthi zimela iqiniso. Ebesethatha yena segenisa isizano sakhe leso, izano lakhe lelo alenza kudala. Asozano yizano yokubulala abantu, ukubusa kuyabehlula. Le esoneni kugcwele isathanizim, badla igazi labantu. Manje badla igazi elirongi lamaNdebele kalidliwa, baza kufa lokufa ngoba kathesi isi 40 years besibusa ngochuku. Kathesi uNkulunkulu uzathumela uMoses njalo lamazwi kafike kumdladla umkheso lingelimqomo ukuthi lame athi nko emele isizwe sakhe. Afike kubulelani inkosi yamaNdebele ukuthi kabame bathi nko bengakhithwa esibayeni ngobugwala beqine. Ngoba kathesi sokufanele sife lokufa, sifela iqiniso. Bengabamba amathambo abantu besiNdebeleni, bazawabamba bawasengaphi? Induna enza njalo ihlibe kwazi ukuthi kayisela bantu. Siyazizwa nje izinduna ziyakhuluma zithi ye lokho kwakhulunywa ngesikhathi sikaNkomo kwathini 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 kwathini. Sizazitshela ukuthi wena useyonduna usela bantu. Asifuni abantu besijonene entweni zethu. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Eke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ugatsha olubona ngokuqutshwa kwenhlelo zikahulumende kwele Melika olwe-GSA soluze lwapha imvumo owakhethwa ukuba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden ukuthi aqalise imicimbi yokuthatha intambo kumongameli Donald Trump. Lolu gatsha yilo njalo olupha imali umkhankaso oyabe ulindele ukungena esikhundleni ukuthi uqalise ukubumba uhulumende. Yena umongameli Trump eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe iziphathamandla zogatsha lwe-GSA bese zithwaliswe nzima ngabebandla lama-Democrats okubangele ukuthi laye avume ukuthi baphiwe ixesha. Kodwa waphanga wathi elokhu esazi ukuthi uzaphumelela emzameni yokugenqula impumela yokhetho. umnumzana Biden yena usevele wakhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivalisa abesifazane abambalwa abazakhokhela ingatsha ezingakaze zikhokhelwe ngabesifazane solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. Umongameli Trump esengohlala ezidlalela igolufu engasakhanyi ukuthi wenzani. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu othi icebo lokuvala ilizwe leMelika njalo likhanya lingayisilo elithenjwe ngumnumzana Biden.
Mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo wathi yena ukuvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi ilizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuka wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden uzavala ilizwe. UTrump nguye wecampaign etshela amasupport akhe ukuthi uBiden uzavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakhe umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela achiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kule sizathu uzavala. But kazangatsho ekampaigner wathi qiniso qiniso mina ngele ngingathathi ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ekampaign ngoba umuntu owayecampaigner uTrump ngowayesehambetshela abantu ukuthi uBiden lingamvoteli ukuthi uzavala uzavala and ngiphinda amazwi wakhe wathi is going to shut our country down, is going to shut our country down. UBiden waphinda waziphendulela yena ngokho umlomo wathi kuTrump angizange ngitsho ukuthi ngizavala ilizwe. So lowo ngamanga ukuthi umunye engenza omunye sitho omunye nxa ezama ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzivane uthele. Ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden uzavala ilizwe but angizange ngimuzwe. Ngamuzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So kutsho ukuthi uzaqala ahlolisise umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane e-America and okulikhwezile walezinsuku ezedlulileyo bekungamarali. Bayatsho abantu ukuthi endaweni ezinjenge-Wisconsin, lase-Michigan, lakubo-Philadelphia lapho uTrump abe-campaigna khona kakhulukhulu ehlanganisa abantu yikho lapho igcikwane elikhule khona konke kubo-Ohio lezi zindawo lapho ade kusiba lamarali khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane e-America yukuthi abantu bazibona ngani bona balama-rights abo. Omunye angaze agqoke imask, omunye thena akagqoki imask. Yikho khonokho kukhweza igciwane. Khonokho ukuthi kulabantu bakaTrump abangama-Trump abathi bona kabagqoki imask, yibo abantu abaphambanisayo. Labanye abantu abahamba emtshadweni, ikakhulu enyuzini lapho izolo ngibone omunye untombazana lo mkakhe abasanda kutshada bathi babenxusa abantu. Bathe bebanxusile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga lama mask. Kuthiwa phakathi komtshado nalo kade kukhona abangu-40 batheste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezinye indawo, mina ngiyasonta, ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church anzange ngihambe i-church. Ayisikho ukuthi ngiyesaba but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane akaze akasile ngenxa uthe ngxenye umbule asthma, kumbule chukela, kumbulayo. Abantu okukhweza umkhuhlane yikuthi abantu kuthani angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi kuyini ukuba selfish. Abantu e-America, they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngingakawugula umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngingasomuntu omdala, bayahamba ezitolo bala ukugqoka ama-mask, bangene ezindaweni lasemisebenzini bala ukugqoka ama-mask. Yikho okukhweza umkhuhlane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Seattle e-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abane njalo abane izolo. Unobhala ubona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa wafakelwa ithefu wagula usethe khwatshu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.